tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngomgqibelo omhla ka 18 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla lezanu PF kwabulawayo liqhube ukhetho lwama-provincial elections lokukhetha inkokheli zalesi isigaba. Induna yentaba zinduna eMathebeleland South umnumzana Nhlanhla Amangwendiweni uchasisa ngakutshoyo ngezijeziso zenotho kanye lentaba yezinduna.
Izijeziso zenotho ngathi kumele zingene nxa lingalaleli ngentaba leyo. Ngoba ngathi umthetho wezijeziso zenotho lezi wasukuma ngenxa yomhlaba. Namhlanje ngilempi yomhlaba sokudibene, sokuhlangene. Nxa lingalaleli mina ngapho, sokumele ngikhwele ngikonde eziyizizwe.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association, iZimta, ithi isiphuma kunhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ngoba iZCTU isingenela kakhulu kwezombusazwe.
Sithi uDeputy Minister we-Education ube ngu-Treasurer General weZimta. Singathi iZimta yizana. Abantu bangathi indaba umuntu wayesebenza kwiZCTU kumbe wayelilunga leZCTU indaba ebonakala ke selilunga le-MDC.
Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ibandla lezanu PF esigabeni sakubulawayo liqhube ukhetho lwama-provincial elections olokukhetha inkokheli zalesi isigaba namuhla eDavis Hall kobulawayo. Kodwa kulamanye amalunga abencintisa kulolu khetho abikwa ephumile, abalisa umnumzana Isaac Dakamela lo umnumzana Jabulani Sibanda laba abekade bekhangele ukuthi bazancintisa. Sikhuluma nje kubikwa kuyabalwa amavoti, njalo impumela sizayizwa kusasa.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku shortwave.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association, iZimta, ithi isiphuma kunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ngoba isingenela kakhulu kwezombusazwe. Unobhala jikelele weZimta umnumzana Tepson Sibanda uthi inhlanganiso yakhe ihlangane yacubungula lolu daba, njalo isilobele iZCTU ngesinqumo sayo.
Hayi, bona babamba izinto ncela lapha, thina kade sikhuluma ngentaba yezinduna ukuthi intaba leyo ibiza thina. Ngathi sengibhethe umnyaka ngitshitsha ngokuthi lingasithatheli intaba yezinduna, ibiza thina ngapha intaba zinduna. Ngathi intaba leyo ibiza amaNdebele wonke.
Uxolo ke, sizalise silethulela kathesi udaba lweZimta.
Kulapha okwaphuma kona isinqumo sokuthi ha-a, ngenxa yeZCTU iloko ayiqhubeka ukuthi itshengisele ukuma political party ethize njengeZimta. Thina vele thina ifilosofi yethu, iprincipli yethu yikuthi siba non-partisan and apolitical. So ke kwangani sokuxabana ke i-constitution yethu le-constitution yeZCTU nxa yayivumela ukuthi iZCTU ithi double in party politics. Ngenxa yaleso sizathu ke iZimta yasithatha isinqumo sokuthi ngangcono imise ubudlelwane kusakhulunyiswana kulolo dawo.
Ye, kungabe kulibandla le-MDC yini? iZCTU iningi laphuma lapho. Libona ingani kuyini okuphazamisayo khonapho?
singena ngesikhathi singena ku ZCTU kwakungani ngaleso sikhathi ubudlelwano lobugabu kuphumele egcekeni kahle phakathi kwe ZCTU le MDC babungayisibo sibilo ngabubamba selibuthi qhaka dadewethu kodwa ke kuthe nxa sokusiya kuvela ngokuya kwesikhathi lapho bukhokheli sobuvezile sobala ukuthi usupporta i-political party ethile kwaba ke ukuthi izinto yasiqalisa ukureviewa i-major reason yokuthi izinto ireviewe kungenxa yokuthi ngapha kuzinto singamatichala first and foremost we are the employees of the government sikhathwe nguhulumende secondly singaqhathwe nguhulumende sinjalo nje amatichala bavela kumaparties atshiyeneyo
abanye njalo babethi inhlanganiso yezimtha kusukisela kudala yazakale ingani nje balobudlelwano lebandla lezanu PF liqiniso lokhu yini
engingakuchaza lapha ukuthi thina njengezimtha iconstitution yethu clear ithi vele thina kasivelani le political party le politics of the country kodwa ke ngeke ngikwale dadewethu ukuthi phakathi kwethu njengezimtha uzamtholwe MDC uzamthola wezani PF uzamthola wezafu so ke ngama individuals labo ngama personality ongathola phakathi kwethu kodwa ke njenge institution kina njengezinto asilakho lokho sizimele nje kasime le political party
lo ngumnumzana Tipson Sibanda unobhala jikelele wenhlanganiso yezimtha sixoxela eSeharare siphinde sakhuluma lo mnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Besingakaluzwa lolu daba. Okwenzakalayo ukuthi ama-sectors achiyeneyo nxa befuna ukuba lilunga leZCTU bayabhala ukuthi bafuna ukuba lilunga. Sile process esiyilandelayo ukuthi nxa kumbe ngusiba lukhulu wabo obhalileyo ule mandate yini evelela kuleadership yakhe amabhuku akhe akwanile yini ezabamba kusindaba zemali balandela iconstitution yabo khona okuningi esikukhangelayo nxa inhlanganiso i-applya for affiliation nxa isiphuma-ke asidingi okuningi nxa isisithi ayisakwanisi ukuba lilunga le-ZCTU njengoba nje si-voluntary organization esikwenza ukuthi siyabuza ukuthi kungaba nensolo yini sabe sisenzela ukuthi nxa kukhona esinganceda ngakho kumbe singakuqondisa sikuqondise
ye kodwa lina liyavuma ukuthi inhlanganiso yenu sixhasana lezombusazwe ukuthi ngesingisi seli-political
so ukuthi inhlanganiso i-political abantu bakuthatha ke ngendlela ezijiyeneyo bekungakaze kuchazwe ke kithi ukuthi nxa kuthiwa si-politically kuthiwoni batsho ngani phela asikaboni umuntu obuya phambi kwethu athi li-politically ngalokho njengoba nje i-membership nxa kufika isikhathi sama-election umunye lo munye umuntu uyazivotela lapho ovotela khona so kuba nzima ukuthi nxa umuntu esidinga i-political uthoni ukuthi i-ZCTU i-political
ngaba
kuchasise sibancedise
kodwa likaze lisebenzelana lebandla le-MDC siyananzelela ukuthi sibalisa la umnumzana Morgan Tsvangirai ngokwakhe babesuka enhlanganisweni yena le-ZCTU
asikhangelenini ke sithi u-deputy minister we-education ube ngu-treasurer general wezimtha so singathi izimtha yizano abantu bangathi indaba umuntu wayesebenza ku-ZCTU kumbe wayelilunga le-ZCTU indaba ebonakala ke selilunga le-MDC kanti ke silabo ababengamalunga ke ezimtha sibabona phela ke nabo ngale sebengamalunga phela ezanu akaze sikukhulume khonoko thina likuthini ke lina ke intatheli zindaba
lo ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU sixoxelaye eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Ibandla lemthokazi Republic Party lithi belisentaba zinduna namuhla lapho ebeliqhubeka ngokuxhasa induna yaleso sigaba umnumzana Felix Nhlanhla amangwendiweni osanda ukuhlaselwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF bemsola ngokuthi wathi ilizwe letheswe izijeziso zenotho. Izolo amabandla lenhlanganiso ezijiyeneyo zitshengisele ngodaba olufanayo kobulawayo. Kusenjalo, umnumzana Ndiweni usichasisela ngakuchoyo ngezijeziso zenotho lezi lobudlelwano bakho lendaba yezinduna yentaba yezinduna yena athi bakuthatha out of context.
Hayi, bona babamba izinto ncela lapha thina kade sikhuluma ngentaba yezinduna ukuthi intaba leyo ibiza thina. Ngathi sengibhethe umnyaka ngichitha ngokuthi ningasithathela intaba yezinduna ibiza thina ngapha intaba zinduna. Nathi intaba le ibiza amaNdebele wonke. So thina sathi akulunganga ukuthi lithathe intaba lezinduna liphakule linike esinye isizwe kahle kahle linike amashona ngale kwakhona. Ngathi hayi labo ngale amakhosi bazathi kuhambe encweni. So kade ngilwisa le indaba ngithi nxa lingalandeli khonoku so kumele ukuthi lami ngithathe amanyathelo ukuthi ngibone ukuthi ngenza kanjani ukuvikela intaba le ebiza thina ngapha. Indaba yentaba bona bayayimbambatha abafuni ukukhuluma ngayo bangenisa okuningi phezu kwentaba. Hayi, isiqokaqela sendaba yintaba yezinduna esithi hayi ngeyethu eyomvelo eyomdabuko.
Base besithi bazayithatha.
Bathi bazayithatha sebeqalisile ukwenza amalungiselelo ukuthi bayithathe benze intando yabo ngayo intaba le. Thina asivumi lokho, asikuvumi. Mina Ndweni Njola angeke ngivume namhlanje ukuthi ngivuke namhlanje ngiye eZambezi ngithi ngithatha intaba eseZambezi ngaliphi.
Basebe kungenisa njani lapha okwezijeziso zenotho?
Izijeziso zenotho ngathi kumele zingene nxa lingalaleli ngentaba leyo ngoba ngathi umthetho wezijeziso zenotho lezi wasukuma ngenxa yomhlabathi. Namhlanje ngilempi yomhlabathi sokudibene sokuhlangene. Nxa lingalaleli mina ngapho sokumele ngikhwele ngikonde ezizizwe ezaloba umthetho lowo womhlabathi ukuthi hayi ngabe kwakungela kudonselana ngomhlabathi. Umthetho lowo wezizwe zomhlabathi wawungaba wayengase abayikhona umthetho lowo. Yikho-ke ngithe hayi madoda nxa linganilalele ngiqeda umnyaka ngizama ukuninqweba izindlebe zikhulumisane lokho elinganilalele lokho eliqhubeka phambili lami kumele ngidobhe ezinye izinduku engazi ukuthi ye engxezi ngalihlehla indlebe ukuthi lani lihlale phansi ikhulumisane lani libone ukuthi hayi uNdweni ukhuluma iqiniso yintaba le ngiyabo.
Abanye njalo bakubona okomfanekiso lomkhokheli webandla le-MDC sebesithi uyamsekela. Kungabe kuliqiniso lokhu yini?
Ukumkhokheli we-MDC ngahamba laphana ukuthi njengenkosi yomdabuko kumele ngizwe kuye laye ukuthi ukhuluma ngani ngesimo esikhona elizweni. So kuyisikhathi esiningi ngilalela laba ababusayo ngihamba kibo ngibakhulumisa sihlala phansi ngiyabazi ngale kwakhona yini angibazi. Yikho ngasukuma ngathi ha-a wothi ngizwe ndoda lawe ukhuluma ngizama ukuhluza ukuthi engxenye amakhosi angangenela athela amanzi phezu komlilo lo okhona eZimbabwe. Kufuze ukuthi amakhosi benza khonokho thina asilandeli phansi. Mina angigqoki ikepesi yephansi angigqoki i-t-shirt yephansi. Bonke abantwana ngabami njengo-headmaster abantwana bonke esikolweni ngabakhe kuyafana.
Leyo yinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni owentaba zinduna sixoxela ye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Izakhamizi zemaphandleni zithi amabandla ezombusazwe alokho engafezi izithembiso zawo emphakathini ngoba zilokhu zibhekane le ndubo ezitshiyeneyo ngesikhathi iningi libhekane le ndlala enkulu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Guda Kwashe Zulu isakhamisi amatobo njalo uthi belokhu bedubeka.
Silama ama-rural service centers. Ama-rural service centers lawa ukuthi ama-youth anikwa izindawo noma abadala baphekelwe banikwa izindawo akula. Asilamadamu ukuthi sikwanise abantu senze i-development. We are failing to develop the area.
Izakhamizi emaphandleni kazivunanga lo nyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu osekujeyiningi kulesi sabelo sezansi emandebeleni libhekane lendlala enkulu kakhulu. Izifuyo ezibalisa inkomo lazo zisengozini yokucuba ngoba azetshabalela amadlelo kukanti udubo lwamanzi seluqalile ngoba amadamu esesitsha okuzadala ukulahlekela kwezakhamizi enyandeni lakho babhekane lo dubo olufanayo. Umnumzana Dennis Moyo uthi basebunzimeni obukhulu lonyaka ngenxa yendlala.
Idamu lethu esasilakhile sincediswa e-organization yamalima lincane lalo njalo selitshile. Okutshengisa ukuthi yisimo esisibi kakhulu even khona lebantwini khanya lo nyaka sibili akulanto enhle sibili abantu bahlaselwe kakhulu abavunanga badobhanga lutho emasimini. Okudingeka kakhulu ukuthi sibili ngombono wami ukuthi ngabe uhulumende uyaphathisa kakhulu wonke umuntu athole inzuzo yokudla ngoba isimo esikiso sibili hayi sibucayi kakhulu sibili lapha esigabeni.
Umoya uphinde wachothoza laba abahlukuluza induna entaba zinduna. Mnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe endiweni esithi inkokheli zomdabu kumele zihlonitshwe.
Okungutshoyo ukuthi uhlunyezwa kwachifu ndiweni sibini kuyinto embi kakhulu ongamelanga ukuthi ngabe yenziwa, ongamelanga ukuthi ngabe yindaba sibili eyenzakala elizweni lakithi eZimbabwe ngoba ababusi bomdabu thina sibakhangele njengabomlamulankunzi ukuthi lapho thina ema-church sixabana babe yibo abangenelayo, kwezombangazo sixabana babe yibo abangenelayo. Laba abakwenzayo ngabe baphathwa ngamanihloni sibakubona ubana akufanelanga ukubana abaphathi bomdabu bahlukunyezwe.
Kusenjalo iqula ledalele ephalamende livakatshele enkambeni amapholisa eGwanda izolo ukuzohlola ukuthi izibotho ezivalelwe ezitokisini ziphathwa njani. Likomiti iveze ukukhathazeka ngokujalakala kwengubo kulenkamba njalo imangele ithola kuvalelwe isibotho esisodwa nje. Omkhulu wamapholisa ezansi emandebeleni ukhomishina Patson Nyabaza ubike ngolwesithathu ePlumtree ukuthi inani lamacala adalwe lo nyaka kusukela ngozibandlela liqongile ngesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% njalo lawo macala abalisa ukubulala lokudlwengulwa kwabantwana. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampa bafubembula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Okwamanje sesilichiya ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lapho axoxe khona lolwela ilungelo loluntu umnumzana Mojalifa Mukwele bexoxa ngodaba luka Caster Semenya yena ogijimayo ose South Africa.
Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga msakazi.
Ya ungasitshela ukuthi ulubona njani wena udaba lukantombazana lo uCaster Semenya?
I think okokuqala ngiyabonga njalo ngithi kulisizi ukuthi imvelo lendabuko yabantu isiyahlulelwa zinkantolo okukwenza kimi kube lubandlululo njalo kuyilunindozelo olukhulu kakhulu. Singakukhangela uCaster Semenya uzalwe evele nje elama hormones wona lawo anjalo ngakho ke akazenzanga kodwa inkantolo yekuthi uma efuna ukuthi angintisane labanye omama kuzamele ayehlise izinga lama hormones lawo alawo emzimbeni kimi kulubandlululo kakhulu. Iminwe ivele kayilingani sizelwe ngendlela ezijeneyo. Ngizakunika umzekeliso ngalo ubaba ogijima kakhulu uSenbol Usain Bolt uzele emude abantu abade by ngakhona lokho bavele bale advantage ukuthi ama feet abo makhulu angagijima labantu abafichani yabe vele le advantage phezulu kwabantu abafichani ngakho ke kusuka kube nje indlela la ngimvelo yakhe ukuthi yena wazalwa emude ama feet akhe azaba makhulu isimenya la yezelwe ngumama wazalwa elezinga lama hormones eliphezulu kudlula abanye omama imvelo yakhe ukuthi uthwe nxa efuna ukuthi angetshana labanye omama kuzamela abayehlise lubandlululo njalo lincindezelo olukhulu kakhulu ikakhulu nxa sesikhangela ukuqali ngaye baningi abantu kumdlalo zokuncintiswano abakade sibabona abazelwe bele mazinga ama hormones atshiyeneyo bangobaba bangomama bencintisana labanye abangabe silungu kodwa kungazake kuzwakala ukuthi kumele bona bayehlise izinga lama hormones kuye kusuka kusimangalisa ukuthi ngoba lo ngumuntu wesimame njalo ongumuntu omnyama yikho sokumele ayehlukanise sisuka sizibuze ukuthi engxenye ngoba ngumuntu omnyama yikho kumele ke ayehlukanise izinga ikanti abelungu baningi singafundisisa kuhistory yezemidlalo baningi abazelwe benjalo
ye kodwa labo abaphikisana laye usemenya bathi bona kanti njengoba engumuntu othetheyo yena ngumama usezenza ubaba ngakho ke kumele ahlatshwe amajekiseni athundubeza ubulili bakhe ungathini wena ngalo
hayi ke lapho abantu sebesuka ke behluleke ukuthi umzila usudweba ngapha ukuthi usimenya asivumelani nini okokuqala ukuthi uzelwe umuntu ongumama kumbe ongubaba imdabuko lozalo yakhe ithi uzelwe umuntu ongumama ngakho ngalokho nje kuphela kuyamnika ilungelo lokuthi angintisane labanye omama eselandela imizwa yakhe lokuthi ufuna ukuphila impilo yakhe njani ukuthi ufuna ukuthatha abantu lokho sokungokunye usimenya uzelwe umuntu ongumama njalo uncintisana labanye omama yikho umthetho lamalungelo amvumela khona khonoko
kodwa bona labo njalo abaphikisana laye osimenya bathi bona nxa kuyikuthi wazalwa enjalo kungani egela inwele njengomuntu wesilisa agqoke njengomuntu wesilisa aphinde achate umfazi yena la engumfazi kodwa nxa kufika ezokugijima abesefuna ukugijima labanye abafazi yena eziphatha njengomuntu wesilisa
Usimenya ulelungelo lokuziphatha njalo aphile impilo yakhe ngendlela afuna ngayo kakukho ngitsho lo muntu oyedwa la emhlabeni olulungelo lokuthi atshayele omunye umgoqo kumbe umbono wokuthi uphila njani uzelwe ongumuntu ongumama ufisa ukuphila impilo yakhe njengomuntu ongumama othandana labanye omama njalo othethe omunye umama kulilungelo lakhe lokho ngaphansi kwalowo mhlaba kakukho ngitsho lo yedwa wethu ongamtshayela indima ukuthi kumele aphile njani singakhangela umkhona umdlali odumileyo obesaziwa ngokuthi nguBruce Jenner uncintise kakhulu engumuntu ongubaba wawina indondo eziningi kodwa eminyakeni edlulileyo uvuke sithi yena ufisa njalo uzizwa angani ungumuntu ongumama wasezitshintsha wasephila njengomuntu ongumama echintsha lebizo kakutsho ukuthi indondo zonke le mncintiswano yonke liyana incintisa obaba esaphila engumuntu ongubaba siyesulwe hayi bo wayenza ngaleso sikhathi ephila njalo abantu kumele sikwamukele ukuthi umhlaba njalo lamalungelo akuvumela-ke khonokho ukuthi abantu baphile impilo zabo ngendlela ezinjalo singabe singakuthandi kodwa yikho kukhona njalo amalungelo abantu ngaphansi komhlaba akuvumela khonoko
hayi kuyezwakala isikhathi iso esingasavumi sibongile mnumzana
siyabonga
sibonge uChris Gande weStudio 7 nobexoxa lo Mojalifa Mkhwele siyalamukela kweziphathelane labesifazana lamuhla sixoxa nonkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe sihlaziya ukuthi inhlanganiso le isiza ngani abesifazana
inhlelo zinengi sibili siyakhangela futhi ukuthi kule lezi nsuku sibhizi ngayo i-quota system uthi sihlomise omama ukuthi sizwe ukuthi bona bathini nge-quota system lekhona siyakhulumisana labo abanye bezele bengakwazi ukuthi kuyini so nxa sesixoxisana labo ukuthi hayi luhlelo oluhamba kanje kanje ukuthi omama babe baningi phela ezindaweni zokwenza ama-decisions emaphalamende ema-councilini ngikhona umama si besingakwathi kulo hlelo lunje noma bekukhuluma besingakuzwisisi sebeluthanda ngokukhulumisana njalo basisho ukuthi ngaluyaqhubeka angithi luyama khathesi ngayona le term so umama bazama ukuthi enxa ngase yakhulumisana luqhubeke lango-2023 lube lokhu luqhubeka kusiya khonayo size sibone ukuthi omama sebengena emakhanselini umama sebebaningi ephalamende umama sebebaningi ezikhundleni ezithile nitsho le misebenzi nomama ba-aplayela imisebenzi yona le eminye eqakathekileyo but nje uhlupho lapho esingakaboni ukuthi senzani silabo omama basemaphathini bayakhala bathi asilawo amandla okuthi siyejinta i-constitution ama-political parties zavuma bathi bona hhayi siyayinanzelela i-quota system but asikakuboni kakhulu sivile kuthi akuma-constitution abo bekutshintsha ukuthi kube mandatory sivile ukuthi umuntu wonke abone ukuthi uyakulandela ukuthi omama labo baba baningi lanxa befield ama-candidate baphonge ubaphosela abadliwe so mama abanxa sikhulumisana labo bathi akuzima obaba labo kabafuni ukuthi sibe khona baphonge ukuvuma nje but abasincedisi kakhulu basiphosela siyedliwa kuma-primary kumbe basiphosele kuma-constituency laba bona ukuthi vela abalandawa lawo bazadliwa uyedliwa khonalo usuvela lusudliwe sudantiwe subuyela ngikhazi lesiyihlekisa yizo izinto ezenziwa omama bangani kabafuni ukuphatheka
kodwa kuyathembisa yini ukuthi bangaphatheka kusasa kumbe liyakhulumisana lalaba sebevele sebephathekile
laba abavele sebephathekile siyakhulumisana labo ukuthi kababuye bazehlomisa labo mama ukuthi hhayi kuzima kodwa kuyasebenzeka kuyangeneka buyanina sibuyeni sibe baningi emakhaya khonapho bayakhala bathi hayi imfundo yethu yefika khona ngale layo isihluphe sithi hhayi kuyakhulunywa ngendimi zonke bathi hhayi ukucabanga nxa uvele ungela mabala lakho kuya ku-intimidate thina njengenhlangano sesikwenzile khathe especially esigabeni sakithi esigabeni seGwanda North sikuthetha ama-ward angu-2 savula okuthiwa ngama-village study group ama-village study group lawa sadinga amavolontiya abazancedisa omama academical omama bakwanisa ukuzibalela bantambama nje bayahlangana bafundise khona ukubala lokubhala nezikhathi zabo bafundise futhi le-constitution khonapho sizama ukuthi ngaleyo ndlela omama bangaba lezi zinje esikukhangelayo ukuthi kubo-s d c lapha ezikolo hhayi omama baningi esesikufisa ukuthi ngabazuleke baye phambili
kodwa ku-quota system lapho inhlanganiso yeni iyakhankasela ukuthi kuqhubeke
siyakhankasa sibili ukuthi kuqhubeke kunje nje yikuthi nje ukubhoda besingelayo ibhajethi yakho nje ukuthi sibhode sithole sibizile lama-consultants azasibhalela ama-petition kodwa sibhizi khatheso omama uthi bomama lithini omama bathi akuqhubeke ngoba sebesingakwazi khesizazama ukuthi singene khonapho
lowo nkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla se-Women Development Association in Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kulona lolu hlelo. Hayike silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa ke singahambi iqembu leBulawayo Chiefs lenqobe ele Dynamos 2-0 emdlalweni walamuhla olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.